ayilokhu ngamanga aluhlaza tshoko. Akulanto enjalo, akuzange kufake imigoqo njalo abantu abatshelwanga ukuthi kuyaba lama-recalls nxa kungaba lo muntu ovotela omunye. Mbona ngani ikuzama ukuthi into enziwe ngendlela ehlelekileyo ebukwa ngumhlaba wonke ukuthi leyo nto ithole angani ukungcola. Angithi so asithandi ukuthi singcolise umsebenzi omuhle owenziwe ngabanye. Into ekhona kubizwe ama nomination phakathi eCity Hall, kwatholakala ukuthi u senator councilor usodolobho u David Coulthard uqanjiwe. Kwatholakala ukuthi nyo seqanjiwe, right? Uthe seqanjiwe laphana kwaye kuthiwa ama secondaries abantu abasekelayo, kwatholakala ama secondaries. Kwazobuzwa ke ukuthi ukhona yini ongabe ethanda ukuthi aqambe omunye umuntu, kwabe kuselakala. So lokho ukuthi kuthiwa abantu bayalisiwe amboni kuliqinisa. Into ebivele isobala yikuthi nxa kade kulomunye umuntu obele efisa omunye ukuthi athathe leso sikhulu, bembona ngani yikwesaba ukuthi umuntu lo beyadliwa kukhetho. Uthi nxa ungama lo David Coulthard ube losekelo olukwanileyo, amakhansela amaningi ebemsekela. So mbona la abantu babethukile baswela indlela ukuthi bafake owabo umuntu, behlulekile ukufaka owabo umuntu, sebeqamba amanga besithi uthiwa bethuselwe ngendaba zama-recalls.
Njalo sizwa kuthiwa kulokukhonona ngendlela okukhethwe ngayo abagcina isihlalo bamakomidi, kuthiwa lakho bekufana lendlela okuthiwe bekhethe ngayo, bengayekela bebetshelwa khonokho kuthiwa bazaxotshwa.
Lokho ngiyaphinda futhi ukuthi ngalisilo qiniso, lokho yikuzama ukungcolisa into ehlelekileyo, umsebenzi ohlelekileyo, umsebenzi obukekayo owenziwe ngamakhansela akoBulawayo. Into ekhona ukuthi wonke umuntu ukhululekile ukuthi aqambe umuntu afise ukuthi abe khona. Kodwa engubone ukuthi kwesinye isikhathi abanye bebengasebenzanga phambilini kwesikhathi ukuthi bethole usekelo. So osokwenzakala ukuthi nxa sebedliwa sebezama ukuthi bethole izizathu ezokuthabisa abangani babo. Lokho alisilo qiniso, njalo into esikhuthaza ukuthi nxa kwe kwaba lomsebenzi onje, sibe abantu abajabulela umsebenzi omuhle owenziweyo lokuthi sibe sidinga insolo lapho ongamelanga khona, sithole leyo nsolo.